abanengi bathi loba nje kuyinto enhle ukuthi uZulu weZimbabwe athole ukukhetha afisa ukubukela kumabona kude kumele kwenziwe ngendlela ezabalethela inhlelo ezinengi njalo ezilemohluko ngoba sebediniwe ukubukela ezombusazwe. Inkampani edinda amaphephandaba eyeZim Papers ngesibili ngemva kweZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC ukuthola imvumo yokusakaza kumabona kude osokwenze kwaba lokukhonona okukhulu kuZulu okhangele ukuvota lonyaka. Umnumzana Thamsanqa Mepo ongumqeqeqi wezifundo zobuntathelisa indaba usola kakhulu lelinyathelo esithi iZimbabwe isalinde ukuthi amalayisensi aphiwe kwabasakaza bezimele bodwa ukuze uZulu athole ulwazi olungamayelanga kuphela ngeZANU-PF.
Nxa uhulumende esephe iZim Papers eyinye ilayisensi yokukhankasa, kutsho ukuthi abantu bezanu bona sebeziphile eyinye indlela yokuthi belule imibono yabo lamazwi abo emaphephandabeni lakuradio laku-TV lapha eZimbabwe. Kuqakathekile ukuthi sizwe amanye amazwi eredweni, sibale amanye amaphephandaba angakhokhelwa ngabantu bezanu.
Esinye sezakamizi uNomathemba Zondo uthi okwenziwe yi-Broadcasting Authority of Zimbabwe BAZ kuyindlela yokubamba nje uZulu amehlo ngokuzenza ingathi bayapha imvumo kuye wonke umuntu kukanti bephanana nje bodwa.
Kuyafana lokuthi i-government ibi-expanda i-propaganda missionary yabo. Akula nto etshintshileyo ngoba ezithi sikhaliswa yiyo leyo Zim Papers ukuthi state media yangkhona is just a laptop ye-government.
Umqondisi weZim Papers uPikirai Deketeke uthi bese kumele inkampani le ikhule ngokugcweleyo ngoba ukuguquka kwezikhathi sekusenza uZulu athole ulwazi lwakhe ngokwenzakala ebulenjini be-intanethi osekusehlisa ukuthengwa kwamaphephandaba abo. Oyingcitshi kuzifundo zenotho umnumzana Mlamuli Hadebe uthe loba nje abantu abanengi bengalamukeleli inyathelo likahulumende iZim Papers inkampani ekhangele ukusebenzela inzuzo, ngakho-ke kumele iphume lezinqumo eziletha inzuzo yokuthi iqhubeke isebenza.
Kuyinto edabulayo kakhulu ukuthi khona ama-licenses aphiwa abantu abafanayo, kodwa nxa singawukhangela ngesikuthi khona i-political economy of the media, into eyenziwe yiZim Papers yinto enhle kakhulu ngoba yinto esiyenzakala emazweni amaningi, o-South Africa o-UK baqalisa kudala into ezinjalo njalo. So kuyinto e-right abayenzayo ngoba at these days mbani obalayo ama-newspaper? Nxa ungafuna ukhontinue nge-newspaper kusho ukuthi khona i-audience yakho iza kubalekela umuzatuswela abantu abazalo kuzange umuntu wonke sebalinyuzi ku-internet, kodwa yindlela yokuthi balondoloze imakethi yabo.
Iningi libona leli nyathelo elithethwe nguhulumende ukupha iZim Papers ilayisensi yokusakaza kumabonakude njengendlela yokuqhubekisa ukwethula kwembiko yakhe ngemva kokunanzelela ukuthi ukuthengisa amaphephandaba akusalethi nzuzo lomsakazi we-ZBC lawo awusela sithunzi ngoba naye ulengxenye ekuletheni imali eyamashezi. Ngemva kokunanzelela ukuthi umsakazo weradio owanikwa ilayisensi lawo owe-Star FM khathesi isinikeze ilayisensi kumabonakude, ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngu-Gibson Bebe.